izizwe zezibabo, the constitutional zibabo, iyatsho ukuthi into eminyazo lezo esikhuluma ngazo esingathi ngezi-corruption zivele azifunakali. Njalo nevandla lezamtef likubeka sobala ukuthi izinto ezinjana izinto ezingavumakaliyo. Yikho linanzelela ukuthi lo mongameli welizwe wakhethwa ukuthi kube likhomishini ekhangela khonokho okuyizinto okungani kulokuthi abantu baphatha izinto ngendlela engayisiyo. So mina angeke ngivumelana nabantu abathi izibabo le-corruption ngabe ikhulu kakhulu kumbe kakhona obonakalayo okuthi uhulumende ungayivumela. Abantu bangabe bekwenza bechathile bengangabo bana uhulumende kube into angeke ayivuma kumbe akuhambelana nayo ngoba vele uhulumende into ma ngayo kuthi khona abantu abanezibeko.
Kodwa ababotshwayo laba Nkomo abanye bayasola bathi hayi ngabantu kazana nje abantu abancane bathi zona ingqungquthela zenkohlakalo zikuhulumende njalo kazibanjwa. Yebo sesike sabona kubotshwa abezombusazwe lapha lalapha ya. Kodwa abanye bathi hayi labo ngabantu nje ababe bephoxane lomnankagwa njalo kaningi bayabotshwa nje uze kuthiwa icala seliphelile.
Abantu abanjalo ababuyiphambi babe lokufakazi ngoba isikhathi esiningi kalisho ukuthi umuntu lowo ucorrupt, umuntu lowo uthontile, umuntu lowo wenzeakakotshe. Kodwa kuyikuthi kuyizondo okunye wangikhona kuyindlela ukuthi abanye abantu babe beyindlela ukuthi babe futhi bahamba nje uhulumende okhona.
Ngokubona kwakho Nkomo, ungathi uhulumende wenza konke afanele ukuthi akwenze yini, kumbe kukhona lapho kusilelayo ongaxwayisa khona ukuthi akubambe?
Ngibona amapholisa labanye abaqondane esigundane lokuthi corruption zihambela phezulu ukuthi zibambe abantu abaphambanisa umthetho.